sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela ku civil society, kuvela kuma political parties, kuma women's organizations, kuma youth, ku government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanye nekunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapolisa ahambe ekhaya abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele MDC, ele Coalition of Democrats, lele People's Democratic Party, amanye nekunkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha ezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentathe lezindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje uDokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kwisimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono, okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela ku civil society, kuvela kuma political parties, kuma women's organizations, kuma youth, ku government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla amahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambwe Mushonga wobandlale MTCT uthi into edanisayo kakhulu ukuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo, singabe sikhangele okwayizulu, kodwa ke yona le into yodlakela sayibona ngesikhathi se-ground, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo yethuka kakhulu ngoba hatshi sesikubone namuhla, yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela buphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathi sizaqala siyingenje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community. Sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo, njalo futhi njengohulumende ngokuthi babakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kule mizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba, obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula ikakhulu nxa kule mbiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okuningi ngokwenzakala ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evele kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kungizinto ziyenzakala kule evidence kulama-peaks, but bayabeswa la kunjalo layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe etha abantu ebalandela ezindlini zabo abantu bezihlalele, kungayisi ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelanda labantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke phendula umbuzo, kodwa uphendule okwana esithi avela kulanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigator, siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigatwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisana ngathi bazathi bazainvestigator nini besala izinto ezenzakale kuthanye besithi ngezika-2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accusa thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini MDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, eParliament kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini, namhla ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge uthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho, ubona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho weParliament injani, ungahamba genesio party yasomqoji wabantu babezesaba khonokho. Yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noMathemba Ndlovu, umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ePhalamende u-Deputy Chief Whip sixoxelayo eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhu kwele Botswana umnumzana Bheki Mpilo weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathe izindaba eStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lo weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhu phandle kwedolobho leFrancistown kwele Botswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yedukwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisa ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika ebhoda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu besebhoda, lokhu bethenjiswa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyele emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa ama-socks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adweza ndingumuntu owayelo muzi, wayele nto yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona bama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya, uyafika khona lekhaya uzokuthwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalele ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu, azitholele i-passport yakhe ahambe lapha afuna ukuhamba khona. So izinto ekumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abakahulumende umhlangano wokugcina womnyaka ophelile, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Iziphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathintambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu, wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza iziphepheli ukuthi ziphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lo Live Talk ngo 8 o'clock usiya u 9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe diaspora. Olwe diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenzele osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legranate kweyinye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelePhilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayidlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe iningi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo loZulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kandi weStudio 7 uxoxe lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ngike ngeza khona last week ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kula bantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi baye eBotswana kodwa iningi abazala bezapha South Africa. Ngoba South Africa la kube khulumile wathi uzozama ukuthi isiphathamandla ezaphezulu ziyofika eBotswana ziyobona ukuthi kula malungiselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushesa ukuthi kula bantu abaningi sebesebezile ngathi South Africa badinga indawo ukuthatha ngoba kukhanya ngathi momomo bekhaya. Yakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphethela.
Bathi befika khona ngapho bayathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha lesa kodwa iningi yalaba abantu abazile amanda angazuliyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athile abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yibo ababangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esishele esidluleni. Vele sokuzothi ma kuthi abakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangapho izinto kazimangakuhle umnotho wesafrika lawo kawumanga kahle loba nje benemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki ukudlakelo lubekhona bebecabanga ukuthi mhlawumbe izomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo abantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakuthulileyo sikhangela intengo yezinto indlela esezizidula ngayo lokungatholakali kwezinto lokungatholani umsebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha abanye ngoba abanye abaningi akhona abeneseuke ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo bezeabantu abasebenzayo sebesiyabona ukuthi umumo unjani bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlula isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlula ngesikhathi lesisuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi laba abanye ede bephele umsebenzi nalaba abade besebenzi baqhubeke besebenzi.
Amapholisa awaguduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoko kunjani kathe?
Hayi kunjalo sokuthiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni ungawuza ngapha into zakho zingamanga kahle le nhlahla endalani ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethi uzokunikela abantu kodwa laba bantu bazabe bemikela ebhoda kambe umuntu uzobakunotiweze nga bazozama indlela zokuthi wabagcine khonani then laba abazodlula phambili besiza kubosaafbesiza kubopitoria labojobhele endaweni njalezo kunzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sithi okay ninoba u-R10 into eyikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani kuye abantu abanye abambala embaziweni khona manje abavaleleyo ababanjiwe ngoJanuwari abasehambile abasemakhotha abandoda amacala abajonisiswe banika isigoba bazosinikwa nobazofayindiswa nobazogwetshiwa kwezinyanga ezithikazazi kunzima endleleni amapholisa achiyana amanye azisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay dlulani abanye bathi a ayivunyelwa sizobitela imvuva abanye bathi okay tonivalela. So sokusika ngokuthi amapholisa abantu abahlandayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. intathezi indaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngoceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga kanhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo u-Andrew Thapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba bayabe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasikwenza iligi yethu ibe le bizo, labo befake imbijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sabe sesiziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sesibangeni esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo wemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye laseMathebeleland North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembela amapholisa kanye leyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa lazo zihle zakhuphuka okungenziyo, okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule mibiko ethi iqembu lezim lepart selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleBhoso 90 lalo kubikwa lingatshabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembela amapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuleague leyinyakenye yabhadala inkulungwane yezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selehlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Khumalo Kacheni.
Ye, Kacheni unjani?
Ah, ngi-right, ngiyalinjani.
Ngiyaphila kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Zimbabwe siyakhawula la.
Ye, akutsho Kacheni, tukuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokutho kombutho wakhona lo. Akula nto ezihambayo la. Bona bazidlela bodwa nekakhangelitedi yabo vele thi nabo basitshela abuse imithendisi yakhona sayiboni vele. I-demokrasi le siyazi ukuthi abadala bayizintoela vele aziyiboni la. So kungoba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthiwa yikumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana amasosi amapholisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi kutshayelwane. Kwabanye impuphuma bangeni badobha idobe betshaywa la, kodwa ngikwazi ukuthi batshayelwane. Kutshaywa kuphela. So kuzakwazi ukuthi ahle uphilelane ukuthi ngongaphungula nje endlini kutshaywe. Ngakwazi ukuthi wonini. Uyareporta kubani?
So abantu bathini nakhonoko? So abasa reporti loku report?
Ah, uyareporta kubani? Njengoza abantu akhona zabezolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizol lwandle ngoba kungela power ukuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithikade nawo hayi indaba ngisapha ngalindlela
pho manje kwenziwani nxa kunje mntakama
asawa sizalo ukukhuluma ngoba kuyathiwa sesithe ngoba la mawata bonke athi avuke ngasebenzi imithi yomshate down asakwazi ukuthi ukuthi yomuntu kwenze ukuvuka ngona sebeyalinde size ngabo ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale ucontrol
ukuthi nithathe osecingweni ngizwe ukuthi silobani ye mama kunjani
ngiyaphila dubele njani
siyaphila kakhulu ngusikhathele umanyati
hayi mina indaba yezimbabwe leyidubi njise ubuhlungu ngoba lawo masotsha lamapholisa angikhona ayiwahlukuluza abantu yilo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali ngitho lokho kubizwa kuthiwa i-bribe ngendlela yokuthi bayalapha. So angikwazi ukuthi why bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right yini, ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi belungise, balungisela bona musabalungiseli sukuthi abantu nxa besenzela ukuthi bayenzenzela bona bodwa, bayenzela wonke umuntu oyisiza lwasezimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi siyabe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebethawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo, but nabantu ukufa kwabo basele sonke. Nxa ilizwe lezimbabwe lilungalilungela wonke umuntu, wonke umuntu oyisizalwane sezimbabwe kalilungela abantu abasezimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina esingaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabekho la bantu ababothiweyo. Ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele ama-bailout baphume, ngoba kade belwela sonke, kade bengaziveli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike, kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo, bacakile, bayazihluphekela. Siphila labo nsuku zonke bayazihawulela. Futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho.
Pho manje kuyalungiswa njani khonokhu Ntombenda?
Nambona singaphandle kwelizwe nxa singabambani ukuthi sitshengisele ukuthi into leyalenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa. Kasiyithandi thina, sile power ngoba singaphandle. Singancedisa abaphakathi nangemali, singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikiwo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi, ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa, bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe. Sasilizwe lingavuka litshintshile, thina siyavuka si-enjoya abayizilima babi besebengasakwanisi, abafileyo babe befele.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tolo ama-embassy, nxa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo, sitshengisele ukuthi asithandi into ezakala eZimbabwe, ukuthi ukuthi singeke sikwanise yini?
Kodwa ke sizwile i-ANC sithi okuhluphayo ngama-sanctions, izijezo zenotho.
Hayi, i-sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa. Waye kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions ingakhulumi ngabantu ababuleweyo.
Ngizokuthiwa ke silo baba ecingwani.
Ngikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayena abantu. Kule nto nje question ebengifuthanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza eZimbabwe, are there families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain that we feel are in pain le? Ngoba into yakhona izwisa ubuhlungu ukuthi how can they do this to abafowabo? Uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual nethi ama-government officials akubona. Into engimangalisa ukuthi why uhleli kutshaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo, bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye, ngizokuthatha silo baba-ke uRichard Ncube ecingwani.
I-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe. Labo abantu be-opposition, they are too biased. Kabakhangeli abantu, general public, bakhangela bona ngokwabo, kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane. Ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa ephalamende, epasiswa ephalamende, ibhizi ngale ephalamende, kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa loGibbs Dube weStudio 7 kuhlelo Zimbabwe Today. Asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphekisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalela ephalamende namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.